ngilandelele indaba yezisa okubalulekile kunesimele sikwazi kubana indlela lezinhlelo eyazibalana labanye amazwe kubana izabithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube lamagesi amalutshwana phezu kwalokhu ilizwe umumo welizwe uyakuphucuka mihla ngemihla, ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlabathi ezingathi mining. Ikapasithi yevesa yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kathesi. Lakho futhi ufaka idimandi phezu kwevesa capacity abalayo kathesi. Ngakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela isaphathi okuyinto enhle kakhulu. Khangelele futhi kule El Nino ehlisile amandla amanzi okunye futhi okwenzayo kufilele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzatshaya sibili kwamaminisi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa. Kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokho kuba nzima kibi. Kodwa sikhangelele ukuthi abadla kakhulu lamankampani amakhulu alayo ukwanelisa ukuthi bafike kuzinga lokuzifanyela bona awabamandla kathi. Ikakhulu nxa sikhanye mhlawumbe le mayini, ye asiwo wonke amamayini ayenze iprofit enkulu, kodwa balawo amandla okuthi bazifakele zabo indlela ezamasola farm angagcina encedisa la masomo abhizinisi abancane, ngoba abasuze basebenzise wonke amandla. Kwesinye isikhathi kuyaba la manye afikelayo abangagcina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane, ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazisa esilawo.
Kumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-2 billion US dollars. Ukuze kuphathiswe, yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela?
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye inhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxiba osomabhizinisi bethu. Ngoba kuyabe sekusithi ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawa bengasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasona. Izesa ibisithengisela amanye amazwe leyo gesi ekhona, yiyo indlela engathi iyaphangisa, kodwa yindlela engaletha futhi kunzima kulawa abavele bekhona abakuba